ngimelo ukuthi nengihlalakile ukuthi ukhane ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandla azayo uya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu ayebuya ngolesihlanu ilanga lakwamgqibelo yiloko kuphela esingabe sikhangele ukuthi avuke khona kusene khona okumele sikunanzile futhi ukuthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho ke lapho kulosupho khona ngoba ngananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwazi amabhandi amaningi kumbe kuzwe ekuthine kade singantwazi la mabhandi kumafoni ngoba ikhansi lisukule lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu ayeloku ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngizike ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo yithi ngiqeda ukuwathula abesehamba osukukhuthaza kakhulu ikhansi lokuthi ngabisa umbiko phambili iwulandele nalowo mbiko kodwa ngangingasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokho elukhona lelani usupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebela ama-3 weeks ungakhangela for instance lapho kobulawayo endaweni enjengephumula east indaweni enjengephumula east sila fosa abavuka amathathu bengela manzi sengibengabathinta laba ekhansilini ku-whatsapp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo bake baaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ku-ward 19 icele ukuphila ngamabhawuza akula manzi kawaphumi lolo khangela isigaba zonsane babuzana laye ngafakaza ngoba ngiwukhansila wendawo naleyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kubongalo ngkwazi lakho amanzi make ngasavukake busuku ngabona le-ventele bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lohlupho nalunjalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasukubike khona okuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo bayo sithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu wethu ngumhlaba wokobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe lilale ngalalanga egquthile lindele ukuthi amanzi lawana awathayimele ngalinde kuze kube phakathi kokusukuze abuyela akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini
sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu yikucishwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi kobulawayo nxa ungasawatholanga njengathi ngapha lapho enihlezi khona ngase ngasawatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyatshaya imini yantambama ngomvulo kuyafika kulesihlanu kuvele kwakula magetsi ive siyacisha amagetsi so kungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyatshaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansil ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-programu bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela ponsi singadiphenda ngokuthi ivesa kayikho ngokubona kwami vele ivesa kayisezeyaba khona okwamalanga aseduzane ngoba ungakhangela bayabekuthe ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wabe kuhlala kufile umshina lokhuyana ngakunjalo ikhansi sokumeke ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejwayele ukuwucabanga esingathi ucabanga ngaphandle kwebhokisi sungoba lathi sizobona abasebesilayite ngamalayithi lalawa wesola kumbe sikhuthele ngamagazi
inhlelo zekhansili ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani
okuvamileyo kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo i-ward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo yukuthi amanzi nanabenelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabenelisa bonke abantu sikhangele ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye iy'ndawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abathina bethola kuze lapho kufikela khona ibhawuza kuzokufika ilala abahlalakhathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le-problem yokuthi ngakusuka komakhelwane laphana umakhelwane ngazoza kuncede nsuku zonke ngoba laye ibhili laphana ngasibuya izabuyimshaya ngoba kathe sikhathi livumele ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nasokubuya abantu abaningi kakhulu laphana futhi ukuthi amanzi abo sewasebenzisile layo semshaya ngangale kwakhona sesiba le-penal indawo ezilezibholane ezikhangena njengabomteta labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane nso lesisona ukhangela iphumula east engele zibholane ezimbili iphumula south engezelo ezimbili zintathu yeweyo ezikolo iyafika ibhawuza kabili kathathu kusuya ngokuthi ibiziwe ndingayizizwanga kodwa uhlupho lolo manzi kalo kuhluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi yimizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.